siyabonga Mavela Silojonga li tshona njani mthwakazo muhle siyalamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 27 ngonhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai usebuyele ukuya kwelatshwa njalo kwele South Africa. Njalo useze waveza ukuthi ulemvukuzane yamathumbu.
Kodwa nxa ngabe isihambe izinga elide emzimbeni kumemethekeni kuba nzima ukuthi uyisise noma nangabe uyayisusa kumbe uyayisika kumbe uyayenza i-operation.
Abezokholo bayatshengisela besola isifungo esenziwa ngabantwana besikolo i-National Pledge besithi umphathintambo wezemfundo umnumzana Lazarus Dokora kasuke esihlalweni. Kubotshwa abasakhulayo kobulawayo betshengisela phezu kodaba lokuhlala ehoteleni okwesikhathi eside okwenziwa ngomsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko.
Sibotshwe la majaha singu-12 basifakile entolongweni abanye abangu-30 besele kanje bangena thina singu-12 lapho abathethe khona amadithi bethu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai yena oselesikhathi engezwa kuhle emzimbeni namuhla uveze ukuthi ubulawa ngomkhuhlane wemvukuzane yamathumbu i-colon cancer. UTsvangirai uthi ubanjwe umkhuhlane lo ngodokotela ngenyanga edluleyo wasesiyahlinzwa kwele South Africa lapho abuyele khona ngempela viki okuyaqhubeka ngokwelatshwa nge-chemotherapy. Embikweni wethule namuhla uTsvangirai uthe ukubone kufanele ukuthi azise uZulu ngesifo esimdlayo ngoba engumkhokheli wabantu. Uphinde wabonga umkakhe kanye loZulu weZimbabwe jikelele ngemithandazo esithi uzimisele ukulwisana lalomkhuhlane ngazo zonke indlela. Umsekeli kaTsvangirai unkosazana Thokozani Kupela uke wahlaselwa imvukuzane yevele eminyakeni esanda kwedlula kodwa welatshwa waphola. AbeMDCT bathi ngokwazisa uZulu ngomkhuhlane wakhe uTsvangirai wenze into enhle kakhulu emele ibe ngomzekeliso kumongameli Mgabe yena ohlala etshitshela phetsheya ukuya kwelatshwa kodwa kungazakali ukuthi ubulawa yini. Kona kuqakatheke kanganani ukuthi umuntu ahlale kwazi ukuthi impila kahle yakhe iminjani. Sixoxa lodokotela umnumzana Joshua Spanda.
Kubaluleke kakhulu ukuthi umuntu njalo nje ayo hlolwa ukwenzela ukuthi mangabe iyaqala imvukuzane lapho eqala khona kube le ndlela zokuthi ilatshwe ise ingakazi memetheke, ngoba nxa ingakazi memetheke kuyandisa ukuthi kube nezindlela zokuthi mhlawumbe ingasuswa nje sithi ngesilungu i-cure iphele nje emzimbeni completely. Kodwa nxa ngabe isihambe izinga elide emzimbeni kumemethekeni kuba nzima ukuthi uyisise noma nangabe uyayisusa kumbe uyayisika kumbe uyayenza i-operation kuba problem enkulu ngoba iyabuya ivele futhi kwezinye intanga eziyabe sezikwenye indawo. So kuqakathekile ukuthi ngokuya kwesikhathi ngesikhathi umuntu ayehlolwa udokotela amcheck-e nje zikhona ezinye imkhakha yemvukuzane eziziveza ngaphambilini zingakaze zimemetheke ezihlanganisa imvukuzane yevele kubomama, imvukuzane yesibeletho kwemlomo wesibeletho okuthiwa yi-cervix nemvukuzane ye-prostate etholakala duze kwesinye somchamo. Zonke lezi ziyakhona ukuthi umuntu ahlolwe kuseselesikhathi kube le ndlela yokuthi zivimbakale zingakaze zimemetheke kakhulu.
Yiphi imikhakha yemvukuzane dokotela ongathi ivamile kubobaba?
ngathi nje imkhakha yemvukuzane ivama ngosendo lokuthi umuntu ungumhlobo muni. Sengiyasho ukuthi ungumlungu noma ngumuntu obuya e-Asia, emachineni noma umuntu obuya kwelamandiya. Kulo mehluko esingathi kulandelana le-genetics, le-race yomuntu. Kodwa kube sekusiba lalezo ezingathi nje zivamile imhlobo yonke yabantu, ngoba ngumuntu omnyama lapha e-Africa o ngumuntu ovela kwezinye indawo. So inhlobo zemvukuzane ezivamileyo kubo baba zihlanganisa imvukuzane e-prostate, okuthiwa i-prostate, inyama etholakala ngaphansi komlomo wesinyo somchamo, kule nyama etholakala lapha enomsebenzi wayo, ethi umuntu na ekhula inyama le iyavuvuka, bese kuthi ngemva kokwesikhathi ibisi zitshintsha ibisi siba yi-cancer. Kube sekusiba lezinye i-cancer nje ezitholakalayo esingathi ye-colon kumbe yethumbu kumbe yama-intestine amancane, okuthiwa i-small intestine kumbe ithumbu elikhulu okuthiwa i-colon. Lezo lazo ziyatholakala ngitsho kubo baba lakubo mama. Kodwa ekutholakaleni lapha into ekhona ikuthi kuyasekusiya ukuthi umuntu uphila endaweni enjani emfaka engozini yokuthi angayithola, udla umkhakha wokudla okunjani. Kube sekusiya futhi lokuthi umuntu uzalwa kuphi, uthola ukuthi kwenye ifamily imdlavuza ona lo mkhakha wekhensa ugcwele otholakalayo onjalo. And then ikhona eminye futhi engatholakala kubobaba imkhakha yekhensa ehlanganisa ikhensa yesikhumba, especially abantu abamhlophe, okuhlanganiswa laba bantu abalejabe elimhlophe kakhulu kodwa bemnyama.
Lo ngudokotela Joshua Spanda sixoxe laye ekwele South Africa. Sizaqhubeka ngalingxoxo kusasa lapho uSpanda azachasisa okunengi okuqakathekileyo elimele libe kwazi ngomkhuhlane wemvukuzane. Lithiye indlebe. Abamabandla ezokholo namuhla batshengisele ezitaladeni zeHarare bekhonona phezu kwesifungo esenziwa ngabantwana besikolo malanga wonke, iNational Pledge, besithi umphathintambo wemfundo yeprimary lesecondary uMnumzana Lazarus Dokora kumele asuke esikhundleni. Kubika uMavis Gama.
Abazokholo lwesiKristu laba bebegiya behlabela ingoma zokholo bephethe iziphambano ezenziwe ngamaplanka ngesikhathi befola bekhokhelwa inhlanganiso yePrayer Network Zimbabwe. Lokhu kufola kuza ngemva kokuba amakholwa esiKristu la engazange athole impendulo ngemva kokusa incwadi yesikhalazo zabo besola lesi sifungo mhlaka 18 kunyanga edluleyo, lanxa ayenikeze abogatsha lwezemfundo amaviki amabili ukuba enze lokho. Inkokheli yalabo kade befola iye yayanikeza ugwalo lwezikhalazo phezu kungaphenduli kweziphathamandla zogatsha lwezemfundo kweyakuqala. Kodwa umsekeli kamphathintambo kulolu gatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary uProfessor Paul Mavima ozitshela ukuba kungekho angakutsho phezu kodaba olusedale lomthethwandaba, okuyinto umsekeli womgcini sihlalo enhlanganisweni yePrayer Network Zimbabwe uMnumzana David Takaruza ethi ingabajabulisi limpendulo.
Into emangalisa lapha yiyo ethi yona uminista uyaphuma emaphepheni, uyaphuma eradio, e-TV, ekhuluma lalolu daba. Kodwa ke nxa sesithina sifuna ukukhuluma laye esivala umlomo esithi yena indaba le iphambi komthethwandaba ayisikho khonoko.
Bebekhona abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu okubalisa eye-Occupy Africa Unity Square ukuzasekela lokhu kufola. Unobhala wayo uCharles Nyoni ethi abenhlanganiso yakhe befuqwe yikuqholoza kwamphathi intambo wezemfundo uDr Lazarus Dokora kulolu daba.
So lokhu asivumelani ndakho, so sibuye lapho ukuthi sizobambana le-Prayer Network of Zimbabwe sitshengisela ukukhala kwethu ukuthi hayi lokhu kasikufuni. I-pledge yabo leyo kabayikhiphe, njalo abantwana bezimbabwe kabachiwe bazikhethele lokhu abakufunayo, nothi kubafosa ukwenza lokhu okufunwa ngudokora esu.
Abasakhulayo labo bazile ukuzasekela lokhu kukhonona kwabokholo lwesiKristu elizweni okubalisa uPride Mkono Otshela intatheli izindaba ukuba lubaphatha kubi labo njengaye wonke olikholwa.
Siyabona njalo ukuthi uhulumeni weZimbabwe usefuna ukuthi abantu abantwana bamaKristu abagcwele ezikoleni zethu bebekhuleka i-national flag. Lokho esingavumeli lakho ngoba i-national flag aso uNkulunkulu, aso into yophilayo, aso into yokuthi bengafuna ukugqibelezela wonke umuntu ukuthi ebeyikhulela.
Ebengekho amapholisa ukuba khapha njengalokho okwandise ukwenziwa lapho uZulu efola, ebebabukele nje egcwele indawo yonke, kabazange bavume ukwethuselwa lalapho sebehanqwe ngamapholisa ngesikhathi bedlula phambi kwedala lephalamende beke bavinjwa kancane kodwa bayekelwa bezihlabelela besiya lapho bebelubhekise khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kubotshwe abasakhulayo abalitshumi lambili kobulawayo namuhla ngesikhathi bezama ukuyatshiya izikhalazo zabo kumphathintambo waleli dolobho unkosikazi Eunice Sandi Moyo emhlahlandlela. Ababotshiweyo laba ngamalunga enhlanganiso ezibalisa iTajamuka leBulawayo Youth Arise, njalo bakhululwe bengetheswanga cala. Abasakhulayo laba bebejonge ukuyacela unkosikazi Moyo ukuthi afikise izikhalazo zabo kumongameli Robert Mugabe ezigoqela ukukhalaza ngemisebenzi, ukusola ubusela abathi benziwa iziphathamandla zikahulumende kanye lokusola umbuso weZANU-PF. Bakhala njalo ngomsekeli kaMgabe umnumzana Phelekezela Mpoko, yena osehlale ehoteleni okwesikhathi esedlula umnyaka besithi udlalisa imali kahulumende. Sixoxe lomunye wabasakhulayo laba umnumzana Gift Siziba.
Sisuke-ke njengabathi sike sithi wona silandele i-constitution yelizwe ukuba i-petition akufanelanga sitshela amapholisa ngaphandle nxa kwe-demonstration. Sisuke sithi wona sazafika-ke emhlahlandlela kulamahhofisi kahulumende lapho esuke khona-ke waba-ke le riot-ke amapholisa adlula ekhulu ahle asigombolezela khonapho kwahle wathathinjeni enkambeni yasedrilbo.
Kubotshwa bangakhi?
Sibotshwe la majaha singu-12 basifakile entolongweni abanye abangu-30 besele phandle bangena thina singu-12 lapho abathethe khona ama-detail ethu. Lapho sime khona njengabatsha sizimisele ukuba naye incwadi yethu i-petition yethu simisile uhulumende singesabi njalo sikhuluma ukuthi thina sisijikile njalo njalo.
Balikhulule lonke?
Yes, sonke sikhululiwe ngoba sizafonela-ke amaloya ethu-ke ngabazitha ngendaba yephabazimbabwe lawyers for human rights, njalo futhi thina sambela amalungelo ethu njengabatha ukubana amapholisa akanamvumo ukubana esibophe nxa thina singelacala ngoba besingayenzi i-violence besihamba ngokuthula ukuthi sihambise indaba ezihluphayo kuhulumende walelizwe. Ngakho khonoku ukwazi amalungelo ethu njengabatha siyenze kwabasobala kumapholisa ukubana indaba yethu ime kanje sihlambisa i-petition njalo kasibuyele emuva njengabatsha. So khonokhu kwenza ukuthi hhayi eda oright nxa kuyukuthi i-demonstration kufanele amapholisa eyazise manje thina besihambisa i-petition yethu.
Kabazange balihlukuluze?
Hhayi, uko bahlukumeze nje ngendaba zamafoni nakhonokho nje, kodwa akuba azange kube lo muntu echayiweyo ngoba sonke kasibalekanga simethi khonapho endaweni yethu ebehlukumeza nje ngendaba zokusetshenziswa kwamafoni nokuthatha kwezithombe.
Umnumzana Gift Siziba lilunga lenhlanganiso yeTajamuka sixoxelaye ekobulawayo. Kunjalo nje omunye wababotshwe betshengisela ngempela sonto besola ukuhlala ehoteleni kukamnumzana Phelekezela Mpoko umnumzana Sam Zorwadza ukhululwe namuhla ngemva kokuhlawuliswa imali yesibambiso ibail engamakhulu amabili $200. UZorwadza utshelwe ngomthethwandaba ukuthi engalokotha lugxobe ehoteleni yeRainbow Towers lapho okuhlala khona uMpoko. Silokhu sikudaba olufanayo, ibandla le-MDCT namuhla lisole kakhulu umnumzana Mpoko ngokufananisa ukuhlala kwakhe ehoteleni lokuhlala kukamnumzana Morgan Tsvangirai endlini ayithengelwa ngohulumende esayinhloko kahulumende. Ekhuluma lephephandaba le-Chronicle, umphoko yena oselomnyaka owodwa lenyanga ezimbili ehlala e-Rainbow Towers eHarare, uthe uhlala ehotelini nje ngoba indlu ayithengelwa ngohulumende ayikalungiswa yaphela. Ngaphandle kwalokho, uthi akula mahluko phakathi kokuhlala endlini lokuhlala ehoteleni. Wengeze wathi engakakhethwa ukuba ngumsekeli kaMgabe ungumuntu obevele esihlalela ehoteleni yeMickles ezibhadalela. Kodwa esengene kuhulumende ususwe kuleyo hotela wahlaliswa eRainbow Towers lapho wasebhadalelwa khona nguhulumende ngemali kaZulu. Uthi njalo ukuhlala kwakhe ehoteleni akuthiyananga lokuhlala kukaTsvangirai endlini kahulumende. Kodwa isiphathamandla se-MDCT umnumzana Abednego Bebe uthi kavumelani lamazwi kamphoko.
Amboni ukuthi ungakuqathanisa ukuhlala ehoteleni obhadala khona iservice at a rate eya everyday usidla khonapho yonke into seza kwakho ukukhompelo komuntu ohlala endlini eyathengwa nguhulumende emthengela ukuthi ahlale kuleyo ndlu ngaleso sikhathi esenza lowo msebenzi. Bangaki abahlala ezindlini zikahulumende abenza imisebenzi kahulumende bathi nxa betshiya kuthiwe ipension yabo ipension anikwe indlu le mali phezulu? Siyakwazi kuyenzakala khonokho, kodwa kuqakathekile ukuthi ufanele bekwazi ukuthi lowana-ke okwendaba yepension yakhe uMgabe lokhu esesaba ukuyikhuluma. So ngaleso sizathu uhleli kuleya ndlu ngoba uvele yindlu eyathenga ithengela yena ekulowo msebenzi. Yena umphoko uthengelwe indlu, asikukhompeke ukuthi yindaba engafuni ukuyahlala endlini yangkhona njengoTsvangirai ohlala endlini kahulumente. So nxa kuyukuthi ucabanga kanjalo engu-vice president welizwe, then silo mnyama njengamaZimbabweans.
Ngezinye indlela ucatha ngomunwe lapho uphoko,
ucatha ngomunye ayikhona la ngomunwe, ucatha ngotshani njengentethe. Ngoba uyabona intethe uyabona ihlala phezu koqungi lokhu ibhoda ngocungi sithi kayibonakali. So yikho akwenzayo khonoko. Njalo okuqakathekileyo kufanele sibe kwazi ukuthi kona kanti okwenza ukuthi yona le indlu ayithengelwayo athi yena iyafakwa le security engapheliyo kulokudliwa leyo mali edliwayo e-Sheraton kangako ngokunjani security bani engapheliyo? Xa kuwukuthi kuliqiniso ukuthi kona indlu le ikhona ifuna leyo security, sile minyaka emingaki yathengwa kumbe lesinezinyaka ezingaki, leyo security yokuhamba kunganani? Kasinike phela i-timeline yokuthi yena kukhanye ngani sebezaceda senza phuma ngelani ngalo. Ayikhona ukunsara ensarela kwampana ensarele ehoteleni ngoba uyazi ukuthi uhlala ngale uyabe sekhangele impilo yokuthi azazani ukuthi kuyabe siphekelwa ngabantu abalambayo abangaholiswa nguhulumende abangaholiyo, uyabe besekwazi ukuthi kuyabe sekuthiyena laleyo hotela. Yindoda nje sibone ngani sisezulwini xa ihlezi e-Sheraton.
Uthi umphoko engakaphiwa umsebenzi wokuba ngomsekeli kamongameli wayevele ehlala ehoteleni, wayehlala eMickles ezibhadalela ngeyakhe imali. Ngokumhlalisa futhi ehoteleni lapha, uhulumende engaba ezama yini ukulandela indlela abevele phila ngayo engakangeni kuhulumende?
Uyabona nxa wayehlala ehoteleni ekwazi ukuthi ehoteleni kuyahleleka kumnandi kuyonale hotela ayehlala kuyo, ngabe wahle wahlala khona kwajengisa phela ukuthi yena uyakwanisa ukuhlala ehoteleni? Manje ukuthi abesesimbuluzela ngemali yethu e-rate payers ayiyezimbhadalela kathezi asitshele ukuthi yena uyakwanisa ukuhlala ehoteleni, kabhadale kwapho ukuthi sibone ukuthi uyakwanisa ukuhlala ehoteleni. Lokuthi asitshele ukuthi yena uyakwanisa ukuhlala ehoteleni yikusidelela komuntu omdala.
Umnumzana Abednego Bebe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT. Sixoxelaye ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection kusasa sikhangela ukutshengisela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe kulezi nsuku emigwaqweni lebulenjini zisola ukungethembeki okwenzakalayo kuhulumende kanye lombuso weZANU-PF. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo lomunye wami uTatenda Gumbo. Singene kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthethwandaba waphezulu owe Supreme Court kwele Melika wethule isinqumo sokuthi uhulumende kalamandla ukumisa abesifazana abazithweleyo ukuthi bakhiphe izisu. Siphetheza kwamanye amazwe ngokuya kwele Bhilithane. Ukungahlaliseki kwalelo lizwe kuqhubekela phambili kulandela ukhetho lwe-referendum olunqume ukuthi eleBritane lisuke kumanyano we-European Union. Abasebenzelana labasakhulayo sebekudaze ukuthi kwengezwe inhlelo zokuvikela ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngesikhathi kukhwela inani labatsha elizisebenzisayo. Kubika uNotando Sibanda.
Abasakhulayo bathi indikimba yokunanzwa kwelanga le-International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking obelunanzwa emhlabeni wonke jikelele izolo ethi Listen First luyibeka kuhle indaba yokuqakatheka kokukhulumisana lalabo abazithola besengozini eyokusebenzisa izidakamizwa lalabo asebeqalile abadinga usizo lokuzitshiya. Ukucubungula kwenhlanganiso ye-Anti-Drug Abuse of Zimbabwe kuveza ukuthi phezu kwamashumi amane ekhulwini 43% labantwana besikolo liyabhema insango kumbe igwayi. Iningi elisakhulayo lisebenzisa imithi yokukhwehlela kanye leyomkhuhlane wengculaza ngendlela engayisiyo lingalandeli iziqondiso zokuthi kumele inathwe ngesilinganiso esinganani okwenza igcine isidaka. Osakhulayo u-Arnold Mthethwa owelokitshini leNkulumane uthi iningi labosowabo liyabhema njalo liyadakwa okwenza kube nzima kulabo abangakaqalisi ukuthi baqhubeke bengabhemi. Okwenza kube nzima ngamandla kuthi ukuswelakala kwengcithi labadala kanye le ndawo lapho osakhulayo angathola izixwayiso ngalolu daba kumbe usizo lapho eseqalile ngoba kuleli kuqakathekiswa ukubopha hatshi ukuphathisa.
As young people, sidinga abantu abazwisisayo abangasicebisa and not always punish. Sidinga ama role models aziphatha kuhle azasikhuthaza ukuthi ukubhema kumbe ama drugs are not cool.
Omunye njalo osakhulayo uJafet Ndlela uthi wonke lokhu kudakwa bakwenza ngoba kungela imisebenzi elizweni. Limithi uthi iphinda ibaphe izibindi zokwenza imisebenzi yokuganga efana lobusela engeke umuntu ayenza engadakwanga.
Kunye imisebenzi kulo msebenzi vele ngayithwala ukuvila kunathwa lo umuntu ezisebenzela kuhle ngayithwa kunathwa vila akungela ndaba lapho.
Isiphathamandla kugada lwezempilakahle lokondliwa kwabantwana unkosikazi Dorcas Sithole uthi kudubo lwezidakamizwa kanye lemithi engasetshenziswa ngendlela sokuludaba abaphatheke ngalo kulezi nsuku ngoba luya lukhula.
Initially Zimbabwe was a transit for illicit drug abusers.
Ekuqaleni lakuleli lalisetshenziswa njengendawo lapho izidakamizwa ezazidlula khona zisiyathengiswa zisetshenziswe kwamanye amazwe. Kodwa lokhu ilizwe laqala ukusebenzisa imali zakwamanye amazwe sezithengiswa njalo zisetshenziswe kabanzi kuleli.
Umnumzana Thembani Ngwenya oyisakhamuzi uthi bayalwazi udubo lokuthi abantu babo babhema njalo banathe imithi engalunganga.
Ukuba kwazi siyakwazi. But kudingakala indlela zokuthi sikunqabele kunokuba abakwenza abantu bethu izinto ezingekho right. Kanti singamkhipha egluini yakhe leyana kumbe engomeni yakhe uyamsanga akula equipment. Sisalwisa kanti ukuthi kube equipment kube lani kwenze ukuthi abantwana bengayenzi izinto ezingekho emthethweni.
Osebenza kwezempilakahle unkosikazi Margaret Ncengani uthi kuqakathekile ukuthi abantu ikakhulu abasakhulayo bananzelele ingozi yokunatha imithi ngendlela engayisiyo ngoba isiqondiso esikumithi le kanye lokudingakala kwencwadi evela kubodokotela anduba uthole imithi ethile ikudinga ukuvikela uzulu kumithi eyingozi lapho inganathwanga ngendlela.
Uhlupho lwale mithi yikho odokotela beyisithi kumele inathwe kuphela okwensuku ezithile umuntu behle bemise ngoba bayakwazi ukuthi iyabulala ingqondo, iyadaka umuntu agcine esenza izinto ezingafanelanga.
Unkosikazi Sly Mpabanga ngumzali olomntwana owaba lomkhuhlane wengqondo ngenxa yokubhema lokunatha okudakayo athi weza eGoli esengumuntu othanda izidakamizwa ezazimenza abelolaka angaze azi ukuhlalisana labantu.
Because as it is mina kunje I've got umntwana oke wakuthatha khona onganje but kakuthathela ngalapho kuthathela eGoli. So right now umntwana onjani under medication engutheni ngathi at least ngathi ngathi medication iyancinga isinjinjile but it face ngayimesaba ukuba la endlini because wayekwanza ukuthi abe yelodlakela asitshaye abulade izinto esefuna esecraver esefuna ukuthathwa izinto zakhe zone ziya.
Inhlanganiso ekhangela ezempilakahle emhlabeni wonke jikelele iWorld Health Organization isixwayise ohulumende ukuthi baqakathekise ukuvikela ukumemetheka kwalolu dubo kanye lokusekela labo abadakwayo hathi ukuqakathekisa indlelo zokubabopha. Ngimile iStudio 7 ngingunothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu le Highlanders ezikamagebhula phela selikhokhela ngemiklomelo emibili phezu kwengalane ye-Premier Soccer League ngemva kwemidlalo ebikhona ngempela viki. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders lithe ngokunqoba elikwenzele ZBC Kariba nge-1 kanyangesonto lakhuphula inani lemiklomelo elilayo laya kumajumi amabili lesithupha ngemva kwemidlalo elishumi lanye. Umdlali osakhulayo uAdrian Sila uyohlehlela iqembu leBhoso ngehlandla lokuqala lomdlalo kodwa abafana beBhoso kabasadlalanga kuhle ngehlandla lesibili njalo ukapteni waleli qembu uFelix Chindungwe uthi bavale ngebheju ukuze bengahlohlwa.
Hayi abona ukuthi vele kade sikwa second half basavuya ngathi into eqajekile ukuthi sivale kuphela khona kusabe sidlala.
Kwindawo yesibili engalaneni yemiklomelo kutholakala iqembu leCapes United lona elilemiklomelo ngamashumi amabili lane njalo elinqobe leBulawayo City nge-2-1 ngesonto. Iqembu leFC Platinum likwindawo yesithathu lilemiklomelo ngamashumi amabili lantathu njalo linqobe leTriangle nge-2-0 ngomgqibelo. Iqembu leFC Platinum lona selidlale imidlalo elishumi njengoba umdlalo wawumele liwudlale lelechikenini wedluliselwa phambili ngensuku lapho iqembu lesizwe beliphatheke khona kumncintiswano weCOSAFA. Kundawo yesine kule qembu leZPC Kariba lona elilemiklomelo ngamashumi amabili lanye ukuthi ngemva kwalo kule qembu leDynamos lona elilemiklomelo elishumi lesikhombisa njalo elinqobe leHarare City nge-2-0 ngomgqibelo. Iqembu leTriangle likwindawo yesithupha lilemiklomelo elishumi lesithupha ukuthi ngemva kwalo kule qembu leHarare City. Kundawo yethoba minembili kule qembu leHowmine lona lilemiklomelo elishumi lane njalo elibe ngutshikilo bhanqa 2-2 leqembu leChapungu ngolwesihlanu. Iqembu leBulawayo City likwindawo yethoba munemunye njalo lilingene ngemiklomelo leliHowmine. Kundawo yechumi kule qembu leChicken Inn lona elinqobe letsholojwe nge-1-0 ngomgqibelo njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leWange lona elizadlala lalo ngolwesithathu enkundleni yeColliery. Iqembu leChapungu likwindawo yechumi lambili lilemiklomelo elishumi lanye okulinani eliphethwe liqembu leNkezi Platinum lona elinqobe leBotha Strikers nge-1-0 ngomgqibelo. Abafana beMtare City bathe ngokunqoba iqembu leWange nge-1-0 baphakama bayahlala kundawo yechumi lane belemiklomelo yithoba munemunye. Endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane kule qembu leCholojo lona elilemiklomelo yithoba munembili kuthi emsileni wengalane kule qembu leBotha Strikers lona elilemiklomelo emithathu. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kwanelo kwalamhlanje mthwakazi sengilichiya ku-Live Talk lapho esikhangela khona umkhuhlane wemvukuzane olivalelisayo nguntungamilinkomo lilanje.